Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla zi-27 Mfufu 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, Gande ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko okwenziwe eHarare izolo kungaba kutshengisani.
Kuyadanisa ukubona abantu abadala abalwisana lohulumende wobandlululo sebehlukuluzwa ngohulumende wabantu abamnyama baze bagcine besukuma bazama ukutshengisela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhuluma emhlanganweni webandla lezanu PF eBindura namuhla.
Mnangagwa usemthethweni ngokwesingesi kwesisekelo sombuso wezanu PF, njalo nguye upresident okhona kathesi isisekelo sombuso wezanu.
Ibandla le-MDC Alliance lithi lifuna umanyano weSADC ungenele kudaba lweZimbabwe ukuze kube lenkulumo phakathi kwamabandla ezombusazwe.
Silabantu abalengqondo ehlala icabanga ukuthi usizo lwabo vele kumele luvele kwabanye abantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko eHarare izolo ngesikhathi bejingisela phezu kwemali abayiholiswa nguhulumende besithi incane kakhulu kuthiye iningi limangele, ngoba abasekeli bezanu PF abavamanga ukubotshwa lanxa bengaze bajingisele ezitaladeni ngaphandle kwemvumo. Lanxa isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi etshele Studio 7 ukuthi ubengakatholi imbiko eneleyo ngalolu daba, kubikwa ubotshwe abantu abangamachumi amane abalwa impi yenkululeko. Ababotshiweyo laba bathi i-16,000 Zimbabwe dollars abayitholayo ngenyanga ayibanelisi lutho. Ngokunjalo bathi uhulumende kumele engezelele imali ngoba yibo abakhulula ilizwe. Abanye bathi ukubotshwa kwabantu laba iningi labo kungabasekeli bezanu PF kungaba kuveza ukuthi sokulokudonselana amandla kunkokheli zebandla elibusayo. Kodwa abanye bathi amapholisa enza umsebenzi wawo ngokufaneleyo. Kuvame ukubotshwa abamabandla aphikisayo labalwela amalungelo kaZulu nxa betshengisela. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mthulisi Hanana.
Okokuqala, kuyadanisa ukubona abantu abadala okumele ukuthi ngabahlezi ngekhaya abalwisana lohulumende wobandlululo, uhulumende wabamhlophe, sebehlukuluzwa ngohulumende wabantu abamnyama baze bagcine besukuma bazama ukutshengisela ngenxa yokuthi khona imali abayihola encane. Kuvele khona kuyadanisa. Umongameli namhla kumele ukuthi nga uyalengisa ikhanda ngenhloni ngenxa yakhona okho okwenzakeleyo ukuthi abantu abadala sebeze bebhikisha. Kodwa nxa sesukhangela ngelihlo lokuthi abantu laba vele yibo abasekela izano, yibo abatshaya abantu, yibo abancitsha abantu izikafu zikahulumente zolelezwe nezinto zama-NGO ngenwa ngamakhadi, ngibona ngani kumele kube yisifundo kibo ukuthi ubunzima bempilo buyasondelela wonke umuntu okhona. Abukhethi ikhadi lezano, abukhethi izibhakera, noma ngubani nxa ulilunga uyisizalwane seZimbabwe udubo lukhona ngolwethu sonke. Yikho labo sokuze kwabafikela ngezindlini zabo sengani qhubeka khonapho basitshelela abantu ukuthi bayekele ukusisapota ngoba ukusekela izano PF. Abahlubuke kuzano ngoba izano sibasebenzisile isisehluleka ukubagcina.
Singathi umthetho usoqhutshwa ngendlela yini njengoba sokubotshwa abasekeli bezano PF? Khona sivame ukubona kubotshwa abaphikisana lohulumende labalwela amalungelo kuphela.
Laba akabaphikisani lohulumende. Abantu ababotshwayo ngabantu abathikameza umbuso kaMnangagwa. UMnangagwa ngiyedwa kangeza ke sithi nguhulumende. Ulezitha ezikhona kuzanu lazo uyakubona zihlukuluzwa. Bahlupha nanti khathesi uyabona lela kulamantu othwa ngama G40 laba bangamazana kodwa babaleka elizweni. Ngesinye isikhathi sezwa kuthiwa kulamagama talks lento enjengazonezo becabana bona bebobodwa. So uhulumende wethu lowo ayisikho ukuthi uyabandlulula abantu be amabandla aphikisanayo akabandlululi noma ngubani ophikisana lo Mnangagwa kumbukuzani kumbe ungapi noma ngubani ophikisana lo muntu obusayo ngaleso sikhathi uyahlukuluzwa abanye babulawa ngezingozi zemota kanjalo kanjalo so ukubotshwa kwama ovete akutsho ukuthi khona kule rule of law ngoba vele ngawumthetho khona abantu kumele ngababotshwe bebotshelwa ukubhikisha bebotshelwa ukutshengisela akulamthetho elizweni leli yikuzama kwethusela abantu lokubancindezela amalungelo abo ukuthi angahlonitshwa akulamthetho kuyafanana kuvikelwa umbuso kaMnangagwa njengoba sibonile fike layo uhanjiswe ekhodi ngomunye ujaha esithi umbuso wakhe layo ngani lobu gwelegwele lesingunde ngunde phakathi yikho akuvikelayo khonoko.
Ukutshengisela kwamahhovisi lokhu singabona kusipha uZulu weZimbabwe umfutho yini la engena esitaladeni khonona ngokonakala komnotho.
Hayi le mina ngokubona kwami yimpi yezanu bona beyibobodwa khona ngale abantu bezanu bakhona abafuna ukukwenza bakhawulisana ngakho. UZulu weZimbabwe sowafunda ukuthi khona angangeneli impi angayaziyo le impi yomdeni hayi abantu bakithi angikhole ukuthi bazangenela. Ungakhumbula la ngo-2017 isikhipha umgaba amaovedi wayegijima phambili sathi nansi into yabantu beyalabaloli benkululeko sathathwa lohubhu lwakabhejane lalutholo lwamadube kodwa kulantu yaphutshayo khathesi lokhu isikhona back to square one okwatsho abadala lakhona okokwenzakalayo izimpi zabo zezanu abantu abanomali abantu abahlelekileyo kabaqhubeke benza okwabo bangafuni ukugada isitimela lesi esokubhikisha esesibuya lamaovet.
Umnumzana Mthulisi Hanana ngocubungula izombusazwe njalo elilunga lezabhu. Ibandla lezanu PF lona liyawulandula ukuthi kulokulwisana phakathi kwenkokheli zalo. Ibandla le-MDC Alliance lithi umanyano weSADC kumele ungenele kudaba lweZimbabwe ukuze kulungisiswe umumo oselizweni. Leli bandla libe lomhlangano lentatheli zindaba eHarare izolo lapho umsekeli kamongameli webandla umnumzana Welshman Ncube athe lanxa leli bandla lifuna kube lenkulumo kodwa kumele lezi nkulumo zibe lendlela ebalulekileyo. UNcube uthe inkulumo lezi kumele zibe ngaphansi kumanyano weSADC hathi iPollard ngoba iPollard ilabanye abangela mabandla abawamelayo. Sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi ulubona njani udaba lokuthi amabandla ezombusazwe udaba lokuthi nxa kungazwananwa eZimbabwe bagijimele kumakhelwane.
Uyazi kuyadanisa kakhulu ukuthi njengeZimbabwe sesaba isizwe esingakwaziyo ukuthi silungise izinto zazo. Silabantu abalengqondo ehlala icabanga ukuthi usizo lwabo vele kumele luvele kwabanye abantu. Labo bantu abakwazi ukuthi njengoluntu njengesizalwane seZimbabwe siyanelisa ukuhlala sodwa sixazulule ingxaki zethu. Bona abantu abathi bona bafuna ukuthi kuye kuSADC babizwa kudale lePollard kwathiwa kwabahlebuye bonke abama-political actors kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ukuthi kambe kuyini okuphambanisayo endabeni zokhetho njalo kungalungisa abesifazane bakhalala bayala babopha imtundu bathi bona bangcono kulabanye abafuna ukuhlala phansi kudale elilabanye abantu ngoba bona bazibona bengabazimbabwe angcono kulabanye abantu. Ingqondo yona leyo ingqondo embi kakhulu, yiyo esibisele emuva ukuthi silabanye abantu ababona ngazantu abona bangamazimbabwe angcono kulabanye abantu, bayeyisa abanye abantu. Abanye abantu abalanhlangane bathi inhlanganiso zezabanye abantu kazilangqondo, okwenziwa ngabanye abantu akulangqondo. Yibo labo abantu abathi nxa sokunje bakhalele ukuyahlaba umkhosi next door.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukuthi kukhanye kungani luphambili kakhulu udlakela lokhona nxa siqathanisa lenketho ezedluleyo?
Udaba lwedlakela thina sisezabelweni asikalubona udaba lwedlakela okumanga okuya ngaphi. Esikubonayo thina sikubona ku-social media, sibona uChamisa labantu bakhe behamba behlabela, sizwe sekubona sokubonakala sokujikelwa amapikitsha ku-social media kuthiwa lezi zikhala zohlamvu. Kodwa akudingi ukuthi uze ube lisotsha kumbe uze ube yi-forensic expert ukuthi ubone ukuthi lolu luhlamvu kumbe lesi lo ngumuntu okobole iwindi leli ngelitshe. Ngamadrama ajayelwe ukwenziwa ngabantu be-MDC Alliance every time nxa kuzaba lokhetho, benzela ukuthi nxa sokufika kukhetho sebedliwe base besithi hayi ukhetho lolu belungekho free and fair, sakhuluma thina ukuthi kulodlakela.
Ubona ungani kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi indaba zeZimbabwe zingaxazululwa ngabantwana beZimbabwe zibizelwa umakhelwane?
Vele kuyayangisa ukuthi amadoda amadala asiwathembileyo abantu esicabanga ukuthi bahlakaniphile bafundile baqeqeshile ngoprofesa kulokuthi njengoba ngishilo ngaphambilini kulokuthi bahambe bayekuthi bamlanda umnankagwa bathi hey mnankagwa abantu bakho bezano bayasitshaya lapha, kuhlaliswane phansi kukhulunywe. Babhizi badinga ukuthi bathole isimpathy kumbe uzwelo kwi-international community.
Umnumzana Angliston Sibanda ngocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwobulawayo. Siphinde saxoxa lenye njalo ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Iye uqakathekile ukuthi isadaga ingenele kuseselesikhathi, kanti ke njalo njengalokhu ukukhwabitha ukuthi ingenele odabeni lwama-sanctions. Ama-sanctions abangwa yikhona lokhu ukuthi akula khetho olukhululekileyo kuyatshayana ngesikhathi sokhetho. Amabandla aphikisayo kavunyelwa inkululeko edingakalayo ezakwenza ukuthi bakhankase bengavinjelwanga bekhululekile. Zona lezo zinto nxa ngabe isadaga ingangenela yenza ukuthi zingabi khona, kukhululeke abantu bonke kungakhathalekile ukuthi uphuhla ngothi. Yiyo indlela elula ezakwenza ukuthi ama-sanctions asuswe. Nxa bengafuni ukuthi bangenele kulokho ama-sanctions kaso zasuswe, azasuswa kuphela nxa ngabe bengenele kulona lolu daba, basusa zona lezo zinto eziyimbangela yama-sanctions. Ngakho ke baqondile abe-MDC Alliance ukuthi isadaga ingenele kulolu daba, kukhona lokho efanele ukusebenze. Ingangenela ke iyabe isitshaya inyoni ezimbili, kuzabe sokulokhetho olukhululekileyo, kanti lama-sanctions nxa ngabe ukhetho khululekile, umthetho uhlonishwa, le-constitution ihlonishwa, namalungelo abantu ehlonishwa, azasuswa.
Ubona ungani kuyini okungaba kubangela ukuthi lungani luphambili kakhulu udlakela lokhona nxa siqathanisa lenketho ezedluleyo?
Okubanga udlakela iZANU-PF. iZANU-PF iludlakela, iZANU-PF ngegazi, iZANU-PF iphila ngodlakela, ihlezi embusweni ngodlakela, idla ngodlakela, iphila ngalo, iwina ngodlakela. Ngakho kayihlukaniseki lodlakela. Ngalodlakela kunjengokuthi nxa ingasela corruption ngeke ihlale embusweni, ngokuba ihlala kuphela nxa ngabe kule corruption, ihlala kuphela nxa kulodlakela olunge oluvimbela ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo. Ngakho ke kuso sonke isikhathi iZANU nxa isesembusweni udlakela luzahlala lukhona.
Ubona ungani kuyini kahle kahle ukwenza ukuthi indaba zeZimbabwe zingaxazululwa ngabantwana beZimbabwe zibizelwa umakhelwane?
Kuza mele ukuthi abantu beZimbabwe bakuzwisise ukuthi iSADC, iUnited Nations, iAfrican Union, iCommonwealth noma ngubani ngeke ayilethe inkululeko eZimbabwe. Inkululeko izalethwa ngabantu beZimbabwe besukuma bona ngokwabo, ngakufanele bayejele bayejele, nqabe fanele bachaye bachaye, nqabe fanele bachithe igazi bachithe igazi. Ngokuba ngabe ngavuma ukuthi badlule phakathi kwalezo zinsizwe ukuze bakhululeke, bakhangelela ukuthi kuzavela kwabanye abantu inkululeko, ayisoze kwenzeke. Kuza dinga thina sibe losizi, kuza dinga thina sichaywe, kuza dinga thina sibe semgwaqweni, kuza dinga thina sivalelwe nxa sivalelwe, kuza dinga thina sichithe igazi nxa kufanele sichithe igazi ukuze sikhululeke, ukuze ilizwe livuke, ukuze kube lemisebenzi, ukuze icorruption iphele, kube lokhetho olukhululekileyo. Umbuso wobandlululo, umbuso wecorruption wedlule, uzasuswa yithi abantu beZimbabwe. Yebo, kambe emhlabeni bangancedisa ngandlela thile, kodwa kasiba bazahamba phambili nxa kuzabuya inkululeko. Kuzamele ivele kithi kweyethu isacrifice, yiyo kuphela into ezaletha inkululeko lelizwe ukuthi lihlaliseke ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Efihlela Ncube ucubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Lwezempilakahle luthi kulomuntu oyedwa ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha lubika ukuba kulabantu abangamachumi amathathu lasithupha 36 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyesibili neyakuqala sebefika phose izigidi eziyisithupha 5.7 million. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 naku 15460 kHz shortwave. Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lilodaba oluthi umsekeli kamphathintambo wezempilakahle umnumzana John Mangwiro ulandule ukuthi ugatsha lwakhe yilo olwenqabela ukwenziwa kokhetho lwama-by-elections elizweni. Ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC luhlezi lusithi imigoqo ye-COVID-19 eyafakwa lugatsha lwezemithetho eyafakwa lugatsha lwezempilakahle yiyo enqabela ukungagqutshwa kokhetho elizweni. Iphephandaba leChronicle lithi iqembu leNgilande elomdlalo wenguqu eleNewcastle United silifuna ukuthenga umdlali weZimbabwe uMavela Snakamba odlalela iqembu leAston Villa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi, kodwa ke zani uPhefu loba abantu bengayenzani. Vele izani uPhefu yezi kulaleliswe. Ukushona kuqanjwa umanga kuthiwa mazantshini, nampo ke sebeqalile ukubhoka. Umnankakwa vele sopresident, umhlaba wonke sikhuluma kanje uyakhala abantu baphelelwe zinkomo izakhamuzi sezingabayanga manje ngenxa yesela leli umnankakwa le. Selokhu kungene yena umhlaba wonke uyakhala ngosela. Usela kabucontroleki, inkunzi kayicontroleki elizweni. Balungisela yena njengalokhu ebulala abantu wonke thumba abantu isenza bonke lobu bubi lo. Manje singabala nje izinto ezisemehlweni kaZulu ezibonwa ngubani bani. Bahlele ukulungisa umgwaqo, babuthi imali yonke befake ezindlini, emabhenki kakula mali, ama-election ubutsotsi kuphela bayariga. Namanje vele umnanga kakula umuntu ongamvoteli. Abantu bonke bayakhala ngendlala abantu bathwele nzima. Kula muntu ongamvotela lo. Loba bengayenzana kula muntu omfuna abantu bakhatela abantu babe nyanya umnangakho. Mhlawumbe uyamnyanya lo muntu lo. Kambe ngibani umuntu ongavoteli umnangakho?
akwazi vele ukuthi akulantu ayenzela abantu. Abantu bakhathele ngaye lo muntu, bakhathele khathele umhlaba wonke wonke, abantu vele sebephenduka izigqila, le mali kabayitholi, manje umuntu njalo ngamfunelana.
Sanibonani umsakazi weStudio 7 nangapha ngisebhinga ngiyathokoza ngolalela inyuzi zanamhla. Ngiyamangala abantu bezizane nxa besithi i-MDC lokhu ibhazuka ngithiwa ngamaphatha ama-MDC amaningi. Wonke amaphatha aseZimbabwe vele ngamazisane babusuka bavalekela izisane ukuthi ukuthi izisane yankhona sisiflite kaningi kule-MDC kose nxa kule 20 amaphatha afonywa ngemuva kwezisane ukuthi ukuthi abantu abala ngamazisane wonke bavaleka usane ngenxa yokusola izisane yakhona. Engathi i-MDC sibelama-MDC amaningi abe sekukhohliwe ukuthi abantu bangkhona basuka ngaphi. Ngamazisane bavaleka izisane ukuba itshintshile ibizo yankhona babengamazisane abantu bonke basuka ngenxa yokuthi babaleka nokungezwani. So angizwisisi ukuthi sithi MDC lamaphatha amaningi izanu yiyo eyayenza amaphatha amaningi abantu bonke laba basuka kuzisane.
Sanibonani, sanibonani basakazi beStudio 7 nabalandeli, linjani? Kodwa hayi, siyaphila, siyaphila. Sibonga nje indaba elisinikeza zona amalanga wonke, sengathi lingaqhubekela phambili lingadinwa kuze sibe namandla lathi ukuthi singabantu baseZimbabwe sazi ukuthi silandele into eyenzakala ezweni lethu. Okhulumayo lapha eNkoli Thobela Bramfisher. Hayi, ngimzwile lapha umfowethu omdala mayethi khona uzaphuseka khona sibuye ekhaya. Hayi, ngisithi mina imota mayeyake yatshayisa ukuze uyigibele kumele ube sho ukuthi hayi ipanel bithe kahle abakukhondishini. Hayi, uzapha hayi asesamthembi kahle ngoba uba wasifaka mpela edakeni udaka namanje siloku esikilo safakwa nguye uzapho. Hayi, sithi khona umqondisi ake simpheni chance siye sibone ukuthi uza nani. Umqondo omutsha ongathi usakhaliphile kancane, sicabanga ukuthi ungasenzela into engcono ezoba lomphumela omuhle. Hayi, uzapho hayi hayi wasithokoza mpela, wasithokoza. 80% ye-youth yasesindebeleni ma ungabheka ayikho ezweni, kuyindaba kakazapho. Istrategy sikazapho akazange saba sihle ngendlela ekahle, yikho kwakhosta ukuthi abantu sigcine siphuma elizweni sibaleka sihlukunyezwa sitshayo. Hayi, ngiyabonga abalandeli nabasakazi beStudio 7 ngithi hayi asambeni sonke siyobhalisa mpela sivotele umqondisi. Ngiyabonga.
Sanibonani kuStudio 7, ngabe linjani ngendawo zonke ngabe limamela iStudio 7 nabasekeli abasakazi. Ayi, ngithi ngikhulume ngalaba abasemtshatshane abahluphekileyo ngesikolo, abantwana besikolweni abahamba 22 kilometers ngelanga. Vele kakukho okungaphuma zihlobo zama, kukho vele into zonke lezi zisukele kubuseni khona le phezulu kubumnanga abasekeli bakhe. Kungayisikho kungabantu abananzeleli ilizwe lonke ukuthi liyahlupheka ngabe isikolo sikhulu, kodwa ngoba banaka indawo zabo yikho kunje. Sihluphekile emajibheleleni, sihluphekile, sihlupheke ngakho konke. Ngizinyembezi zami zisehlashiwa ngikhali nyembezi nxa ngisizwa la mayuta akhona etika ukuthi umnanga azafela esikhundleni. Bona babheke iKhenani, thina sibheke isihogo esiphakathi kwaso. Nababheke iKhenani naye mpela. Mina ngihleli ngisiza ubaba wabantu abami ekhuluma ngomntana ngagwa kanje. Hayi, ngangcono umuzi uchitheke sibe ngiyabe ngimbona ukuthi ingqondokazi ikho vele kazisebenzi ngoba wenza into ayicatshangelwayo. Khona lokho kudla kutholayo ngalesi sikhathi yikho kumenza akhulume njalo. Ngabe yizinja ngasithi kufakwa imaster ukuthi zilume kakhulu. Manje ngabantu bafuna ukudla kwasonalesi sikhathi basasuda, khona kuzobajikela bangamvoteli. Abakuboni indoda kumele uyibone indoda ecabangayo, icabanga into yakusasa, ikusasa, nothi laba abacabangela isikhathi sabo samanje sokuthi sebesikuda. Besuthela ukuthi bajike iy'ngqondo zabantu ukuthi bavotele umnangabo. So kunzima, kunzima sho. Ngizwa ngikhala ngilo mkhuleko ngaphakathi, ngikhulekela wona amayuti nomnangagwa labasekeli bakhe bonke abamlandelayo. Uthi uNkulunkulu senga ahambila kibo abachaye njengofaro kwenzeka kufaro namunye ngamunye athole isijeziso ngamunye kube le nto enzima ayibonayo ekuphileni kwakhe umkhuleko wami lapha ulezinyembe ngoba sihluphekile mawuzo umuntu ecine ku grade 3 ufisa ukuthi afunde akulanto vela ngayini kunzima hlobo sankulunkulu kunzima unkulunkulu angazi ukuthi angasibona kodwa uyeza imithandazo yethu uyowaziyo ukuthi uzasiphendula nina besicela siphendule kusesemasini hhayi sesihluphekile sokwanele hlobo sankulunkulu lo ngusathane osebenzayo kulelani lizwe kodwa sicela ukuthi siyimathebelelini basikhuphe basikhuphe kibo basale besenza bona lo mnakagwa wabo thina sesikhuphile lathi sifisa ukuyahlala labantwana bethu emakhaya sisekudeni kunje sasikwazi ukuthi abantwana badleni sizwa nje kuthiwa abantwana kunje kunje ungazi ufisa ukuzibonela kodwa kusehlupha ngiyabonga kunzima ngikhuluma ngenhliziyo ebuhlungu ngiyabonga
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika sokuqhamuke inkulumo phakathi kweziphathamandla zele Melika ezogatsha lwezempilakahle ngosizo olwaphiwa ingcwethi zakwele China lapho kucatshangelwa ukuthi yikho okwadabuka khona igciwane le-coronavirus. Indawo yelebo edolobheni le-Wuhan ethiwa yiyo eyalungisa leli gciwane ibikwa yaphiwa imali lugatsha lwe-CDC olwemelika. Kodwa ukhokhela ugatsha lolu udokotela Anthony Fauci wavuma ukuthi ugatsha lolu lwanikeza ilebhu ye-Wuhan imali kodwa uthi kwakukudala kakhulu leli gciwane lingakaqhamuki. Kusenjalo sokuqhamuke njalo omunye umkhakha wegciwane le-coronavirus kwele Ngilandi. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala khonale umnumzana Difa wajabi Bango Dube.
Akhona amavarianti amatsha abawabalayo okubalelwa kanye ne-Delta Plus njengoba sazi ukuthi kuqala kwakule-Delta kuphela kodwa ngathesi khona enye sebeyibiza bathi i-Delta Plus. Kodwa-ke okukhanya kuhamba ngendlela enhle ikuthi igciwane leli likhanya linqotshwa ngamavaccine la ahlatshwayo amavaccine afana nako-AstraZeneca lamanye o-Johnson Johnson bakhanya bayenelisa ukuthi xa ukuthi wajova ukhanya ukuthi akubi nomthelela omkhulu kakhulu. Kodwa-ke khona abantu abatholakala beseselazo impawu ze-COVID baloko besibakhona kodwa-ke sekusezingeni eliphansi kakhulu. Kodwa iloko nje emalangeni evikini esivela kilo kuye kwangathi kuyaqansa kodwa-ke bekuqansa abantu abatholakala benalo igciwane kodwa bekungaqansi isibalo sabantu abalaliswa esibhedlela. Abagcina sebelaliswa esibhedlela bekuyibona labo abanqa aba ukuthi bengathathi i-vaccine ngenxa mhlambe abanye besala ngenxa yenkolelo yabo abanye besala ngezizathu thize kodwa-ke bona labo bebagcina sebesiya ezibhedlela kodwa-ke lokulahlekelwa kwempilo zabantu besekusesibaleni esiphansi kakhulu okuyinto ejabulisa kakhulu ngendlela obekuhamba ngakhona.
Bona abantu bayagqoka na amamaski beqhelelana njengalokhu kade kusenzakala esikhathini esidluleyo kumbe sebehlatshiwe amajekiseni abantu sebengena yonke indawo bengagqokela amamaski lokunyonjalo?
Abantu ukuqhelelana basaqhelelana kodwa-ke akusase yiyo leyana indlela leyana yokuqhelelana leyana yakudala. Lapha e-England into engibona ukuthi eyenza ukuthi bengasaqhelelani kakhulu kungoba uhulumende waqinisa umthetho kakhulu ukuthi abantu lapha ukuthi bajove bathole amavaccine ngobuningi babo ngoba abanye ngisho lakathesi usazama ukuthi aqinise umthetho ukuthi nxa ungabe usebenza kwezomtholampilo noma usebenza la kuma-nursing home nxa kuwukuthi mhlawumbe awuvumi ukuthi ukuthi uthole ivaccine bathi bazagcina besenza ukuthi abantu bengahambi emsebenzini abantu ababe kuleso simo nxa ukuthi ungafuni ivaccine kusho ukuthi akuvalaleli ukuthi uhambe wena uyezidingela umsebenzi kwenye indawo kodwa ungasebenzela uhulumende nxa uzazi ukuthi wena awutholanga ivaccine ngenxa yokuthi ikakhulukazi abantu abasebenza kuma-nursing home uhlupho lwakhona ngelokuthi basebenza labantu abadala njalo abanye basebenza labantu aba-vulnerable abantu mhlawumbe mhlambe abanye abalemkhuhlane thize kodwa ke nxa ukuthi umuntu engazange wathola ivaccine kubanzi ngokuthi lwana umuntu lo yabesebenza labo bantu asebekhulile noma abakuma nursing home uzabuya le virus evela leyo phandle ayiphathele labo kube sothola ukuthi mhlambe sokusenza ukuthi kulahleke impilo zabantu abaningi njengalokho sasikubona abantu abaningi abalehlela ngezimpilo ngesikhathi iCOVID iqala sawuthola ukuthi mhlambe kuma nursing home kwakuyena ukuthi kudlule mhlambe abantu more than 50 okwakuyisibalo esasikhulu kakhulu njalo sashiya abantu bejikile kakhulu.
Umnumzana Difa WhatsApp iBango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilijani. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ngambe ukubotshwa kwabalwa impi yenkululeko kungaba kutshengisani. Ibandla le-MDC Alliance lithi akungenele umanyano we-SADC ukuze kube lokukhulumisana kwenkokheli yezombusazwe phandle kwedale le-Pollard. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.